Ungakhangela izizathu ezifakiweyo ukuthi kungani izijeziso zenotho ziqhubekela phambili, kuyacaca kahle kamhlophe ukuthi lokho kwakukhangelela ukuthi uhulumende weZimbabwe akwenze kakakwenzi, akakathatha amanyathelo azakwenza ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, kakahlonipha amalungelo abantu lokusebenza komthetho okuthiwa i-rule of law, kakahloniphi isisekelo sombuso i-constitution yeZimbabwe, akakenzi konke lokho okukhangelela ukuthi akwenze hayi iMelika kodwa i-constitution yeZimbabwe. Yingakho-ke besithi bona hayi njengalokhu izinto zingakatshintshi lezo esasikhangelela ukuthi zizatshintsha ngenxa yezijeziso, kulungile ukuthi izijeziso ziqhubeke ziya phambili, yindlela okubekwe ngayo. And lezi zijeziso ngeke zasuka, azisoze zisuke kungazange kwaba lalezo nguquko ezikhangelelweyo ukuthi zenziwe. Kuhlonitshwa umthetho, kuhlonitshwa amalungelo abantu, kube lokhetho olukhululekileyo, umbuso wentando yabantu okhululekileyo ube khona, uhlonitshwe njalo, kungabi khona ukwethuselwa, kuhlonitshwe amaqembu aphikisayo lezi nhlanzi ezizimeleyo.
Umongameli Mnangagwa simuzwe kusukwana ezedluleyo esithi yena imizamo yakhe yokuvuselela ubudlelwano lamanye amazwe iyaphumelela ngemva kokuba umsekeli wakhe uChiwenga labo Grace Mugabe besuswe kuzijeziso ze-European Union. IMelika njengoba isiyengeze izijeziso zayo, ubona kumphatha njani lokhu uhulumende?
Ngasoze aphatheke kahle uhulumende weZimbabwe ngokuqhubekela phambili kwezijeziso zenotho, ngokuba bekhangelela ukuthi kuzaba lenguquko kulokho okwafakwayo kwizijeziso zenotho, kwenziwe lokho abakubona akwenziwe yi-EU, ukususa ophethe amasotsha, ukususa uvice president, ukususa uformer first lady, kanti-ke iMelika izaqhubeka ngezijeziso zenotho kusiya phambili. Kodwa bangabhekisisa kahle, bahlolisise, bazananzelela ukuthi izijeziso zenotho okwenza ziqhubeke ukuthi kabakayenzi inguquko okufanele zibe khona. Sikhuluma khona manje kule NGO umthetho ophathelene lenhlanganiso ezizimeleyo okuthiwa i-PVO Amendment Act, ofuna ukuvimbela ukusebenza kwezinhlanganiso ezizimeleyo ngendlela ekhululekileyo. Yikho kubanga izijeziso zenotho lokho, yikho kwenza izijeziso zenotho zingasuswa. Ungabheka khona manje kuyiwokhethweni, uzananzelela ukuthi iqembu elibusayo liyakhethwa, liyavunyelwa ukukhankasa, la amanye aphikisa akavunyelwa ukukhankasa. Yikho kubanga izijeziso zenotho lokho, yikho kubanga ukuthi izijeziso zenotho zihlale. Ngakho-ke lanxa beyabe bekhala kodwa bazabe bebona ukuthi izizathu ezenza ukuthi izijeziso zenotho zihlale lokho khona.